Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba engikwenzileyo ukuba ngukhansela kaward 8 koBulawayo, indawo ehlanganisela iBarber Fields, iMzilikazi, iNgowenja kunye leThorn Grove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini, sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaward 8. Kuyathokozisa kakhulu, lanxa nje amavotes angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by-election iba le-apart, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu nge-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hhayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli labasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela kaward 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uward 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala lokho. Kwesibili, bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuward. Nxa sikhuluma nge-service delivery, ngizaba ngumuntu ozameka sure, oza kubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola isevisi eqondileyo evela kumansipala wakoBulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi atholakala izikhathi zonke kule ndawo amanzi ahlupha khona, indawo ezinjengezentaba zinduna flats eBarber Fields. Sizameka sure ukuthi sibone ukuthi athi udubo lungaphi, sisebenzisana ke leziphathamandla zekhansilini kulungiswe khona lokho. Okwesibili, sikhangele udaba lwesuwa. Isuwa iyahlupha kakhulu endaweni kaward 8. Besokusiba futhi le ndawo ye-drainage system. Drainage system la yakhathaza kakhulu ku-R Square, laphana amanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu. Ngikhangele ukuthi sincedisane sikulungise khona lokho. Bese sikhangela nemigwaqo, ama-potholes. Kumele sibone ukuthi imigwaqo leyo iyavalwa. Bese sibuya ku-development, sikhangele ukuthi sithuthukise isigaba. Okokuqala, ngathembisa ukuthi nizafoma i-ward development committee. Ngibona ngani iviki elizayo lisiyaphela, nizabe seyifomile leyo committee esizabe sikhangela-ke inqubela phambili yesigaba sindawonye. Okokuqala, isifiso yikubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni, abatsha bathola imisebenzi, abatsha bathola-ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze. Ngokunye nje kuningi ukhangela, kanti labadala, ugogo labokhulu, sizazama ukuthi sibone ukuthi bancedise kanjani kule nhlanganiso ezibuyayo ezinjengabo-World Food Program ezifika esigabeni. Zazabake ukuthi sikhankasele ukuthi kogogo labokhulu bancediseke kukhona lokho. Hhayi, sikhangelele ukuthi sisebenzele zakhamizi kakhulu. Okuqakathekileyo, ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo, singathi thina ngumessenger wabantu kuward. So ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo, ngizaba ngumessenger othumekayo. Izakhamizi kumele zibe zindithuma lapho ezifisa ukuthi ngiye khona, ngizasebenza gadalala lazo. Ikanti okokugcina, ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi, ama-bylaws ancedisa iward ayimele, ama-bylaws ancedisa idolobho lakoBulawayo jikelele. Ngikhangeleleke ukuthi silungise-ke nila amanye ama-councillors sifake-ke ama-bylaws ancedisayo ukuthuthukisa isigaba. Ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze.
Amanye ama-councillor sesike sabona engena ezihlalweni, athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo, esegcwalisa izikhwama zawo. Asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe.
Umuntu uyilokho ayikho khona-ke. Mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi-ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho okuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima. Ngumuntu-ke ozisebenzayo, ngumuntu-ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi. Yikho-ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi. Ekhanselini anisomuntu olandaba kithi kuyadinga umsebenzi, kodwa nilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakoBulawayo liye phambili, njengoba kuthiwa siye phambili.